Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni siku 18 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uhulumende ubikwa isithi odokotela abayi 1866 sebesayinile amaphepha okuthi bafuna ukubuyela emsebenzini, njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-High Life Foundation Fellowship. Njalo nithande ukuqondisa laphana lamhlanje kumhlaka 27 kuzibandlela. Siqhubeke njalo ngezisakhokhela indaba ukulungisiswa kwezindlu zabantu abalahlekelwa impahla yewange kulandela izulu lesikhukhula kumaviki amabili edluleyo. Sokuqalisile njalo bakhangelelwe ukuqhubeka behlala lapho abagcinwe khona okwamaviki ambalwa alandelayo andubana babuyiselwe emzini yabo.
Bazahlala ku isikhathi esikwana emonthsi i-incident leyo eyayenzakalayo. Kuzaklinwa ama-drainages lawana ablokekileyo, lawana azaklinwa tarali, and then ibona sebenjani sebebuyela ezindlini leziyana.
Ukukhangelelwe ukuba lomkhosi omkhulu e-rally entaba zinduna ekupheleni kwenyanga ezayo, lapho okuzabuthana amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimeleyo labantu baleso sigaba abahola induna eyakhutshwa esikhundleni ngohulumende umnumzana Nhlahla yamangwenziweni.
Abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni yibo abaqale ukuqoqa lomhlangano. Basebesibikela thina bathi hayi bantu bakithi, thina njengabantu bentaba zinduna besifuna ukwenza umhlangano lenduna yethu, sitshengisele ukuthi hayi thina yiyo induna yodwa esiyaziyo kasila enye izinto esiyifunayo.
Umdlali weMelika oludumo weNational Basketball Association obedlalela iqembu lamaLakers uCobe Bryant kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi odokotela abayinkulungwane elamakhulu ayisishiyagalombili lamathuma ayisithupha lasithupha i-1866 sebesayinile amaphepha okuthi bafuna ukubuyela emsebenzini, njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-Higher Life Foundation Fellowship. Inhlanganiso le ithi izaholisa odokotela oyedwa amadola azinkulungwane ezinhlanu njalo ngenyanga, njalo bagade imota zokuya emsebenzini ngaphandle kwembadalo. Ithi izabhadala njalo incingo zabomakhalekhukhwini. I-Higher Life Foundation ethola imali kusomabhizinisi oyisikhulu umnumzana Strive Masiwa yathi izancedisa izibhedlela ngokuthenga impahla zokusebenzisa kanye lokuqeqetsha odokotela. Abanye odokotela bebelokhu bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Ukulungisiswa kwezindlu zabantu uxolo. Ukulungisiswa kwezindlu zabantu abalahlekelwa zimpahla ewange kulandela izulu lesikhukhula kumaviki amabili adluleyo sokuqalisile njalo bakhangelelwe ukuqhubeka behlala lapho abafakwe khona abagcinwe khona okwamaviki amabili alandelayo andubana babuyiselwe emzini yabo. Imuli ezathinteka kakhulu kulesi sehlakalo zigcinwe endlini ye-guest house yenkampani ye-Wange Colliery kanye le-Cinderella. Iningi lazo livela eLwendulu, eMpumalanga kanye le-Railways. UCounselor Fanny Chirwa kaWard 9 eLwendulu usichazisela okuningi ngalolu daba.
Impilo yabo iyaqhubeka iyaphambili. Siyabona ama-donations ayabuya through various organizations kodwa lokhu behlezi khona ngale e-guest house, and ama-donations abuyayo in the form of ukudla nezigqoko, i-clothing. bazahlala for isikhathi esikwana a month since i-incident leyo eyayenzakalayo and then bese bebuyela ezindlini zabo they've been promised ukuthi kuzaklinwa ama-drainages lawana ablokekileyo lawana azaklinwa tarali and then bona sebenjani sebebuyela ezindlini lesiyana
ekuhlanzeni ke ama-drainage lawo sokutholakele yini okokusebenzisa le mali yakhona
njengoba likwazi ukuthi le yindawo yekampani so izinto lezi zonke ziyabe zisenziwa yikampani iwanjikoliyare balezisebenzi zabo eziyanisuka uklina indawo yenaleyi nge-department yabo so yiwo are befuka ukuthi bekline khonapho
njengoba ummeli wedale lephalamende wakhonapho engwebandla le-MDC kukhona yini abakwenzayo amabandla ezombusazwe kumbe uhulumente
sike saba laye ummeli wethu egestawu sika laye ebona ukuthi umumo wakhona umenjani and wakhuluma labo abanye kade bekhona khonapho ngesikhathi sona leso wakhuluma labo esithi kule something elungisiweyo something ebuyayo okwakathesi angeke ngayikhuluma because yinto engakafiki on the ground but ukhulumile upromisile ukuthi something is on the way ukwenzela ukuthi abantu bathole ukuncedakala
ngokokuqala ukwenzakala lokhu yini kumbe vele lapho abahlezi khona esiyo ndawo elungele ukuhlala
into eke yayenzakala the last time sibona ama-floods anje bekungu-2017 since that time akuzange kube lama-floods aphinde this year so kube lokuyigepho okuye about 2 years phakathi because izulu belingani kakhulu asomlando wendawo lapho ezakhe khona but kungumlando wokuthi ama-drainages lawana okunye kuqalisa ngathi thina abantu ngasilahla izinto izibi leziyana lapho esilahlela khona ngesikhathi sezulu izulu liyabuya lithatha izibi leziyana zingene phakathi kwe-drain so over a period of time i-drain yani iqasa ukublokeka iblokeka and then nxa izulu lingana kakhulu manje sokusiba lama-problems anje
lo ngu-Councillor Fanny Chirwa ka-Ward 9 elwendulo ewange sixoxela ekhona le ewange ukhangelelwe ukuba lomkhosi omkhulu we-rally entaba zinduna ekupheleni kwenyanga ezayo lapho okuzabuthana amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezezimeleyo labantu baleso sigaba abaholwa induna eyakhutshwa esikhundleni ngohulumende umnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndiweni lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende enqume ukuthi umnumzana Ndiweni kayisuye okufanele abe sesihlalweni sobuduna ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengoba engasozibulo kumdeni wakhe wabikwa elizibulo kondiweni ngumnumzana Joram yena owakhweza lolu daba emthethwandaba ephikisa ukukhethwa komfo wabo kodwa unina uMasuku ubikwa wathi umuyi uChief Khayisa Ndiweni nguye owachiya eqonqosele ukuthi uNhlanhla athathe isikhundla sakhe ngenxa yesimilo sakhe umgcinisihlalo we-MDC emathebeleleni North umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga e-North edalele ephalamende uthi ibandla lakhe yilo elikhokhela ukuqoqwa kwalomkhosi lixhaswa yizigaba zalo emathebeleleni South Midlands lakobulawayo
irali yokuthengisa uzulu wonke ukuthi thina silibandla elilandela isekelo sombuso welizwe iconstitution sisobala ukuthi khona uma sikhuluma ngendaba yezinduna kumbe institution yama-traditional leaders ama-traditional leaders wona ngokwawo kufanele ukuthi khona abe yi-institution ezimele yodwa abakhontrolwa muntu kabakhontrolwa ngamabandla ezombangazwe kabakhontrolwa ngohulumende yi-institution ezimele yodwa induna-ke uNdiweni okwenzakeleyo ukuthi khona uphume esobala ukuthi uhulumende konke akwenzayo lokhu yikuzama ukuthi izinduna zonke zifane lezi nduna leziyane zihlabele ingoma zezano kuphela
uNdiweni ngenxa yokuthi ukhuluma umqo ingqondo yakhe, ukhuluma umbono wakhe, ukhuluma umbono ovela ebantwini bakhe, sokungani sephambanisile kuleli lizwe ngenxa yalokho sekufuze ukuthi exothwe ukuba yinduna. Bafuna ukutshengisa ukuthi hhayi, induna uNdiweni yiyo induna yabantu bentaba zinduna, njalo kasifuni ukuthi abantu bentaba zinduna befakelwe induna yiZANU-PF, ngoba bona bayazikhethela bodwa. Umthetho ukliye ukuthi khona induna ivela kubani, kayiveli eShekshete House, induna ivela ebantwini bayo. So ke irali le ngeyokuzama ukuthi sitho sikubike sobala ukuthi khona njengebandla siya-associate-a nombono wabantu bonke bemathekelelenje ukuthi hhayi, izinduna zethu kazifuni, asifuni ukuthi zikhethelwe e-Harare.
Kungani linqume ukuthi lenze umhlangano we-rally omkhulu kangako?
So lokhu kuvelele ebantwini bentaba zinduna, abantu bona abayibo abakhokhelwa yinduna uNdiweni, yibo abaqale ukuqoqa lo mhlangano. Basebesibikela thina bathi hhayi, bantu bakithi, thina njengabantu bentaba zinduna besifuna ukwenza umhlangano le nduna yethu, siyitshengisele ukuthi hhayi, thina yiyo induna yodwa esiyaziyo, kasila enye induna esiyifunayo. Kodwa lani ngiyakholwa kabalandanga thina sodwa, balande nama civil society organizations, babatshela ukuthi hayi, bafuna ukwenza khona lokho, njalo bafuna usekeli. Sasesibuzana ke thina njengemathebelele nje sonke kanye le Midland ukuthi kodwa thina sithini, sithi yini izinduna zethu kazibekwe yiShekshete House? Savumelana njengama-provinces omane ukuthi khona hayi, izinduna zibekwa ngabantu bayo. So ke umhlangano lo yikubuya ndawonye kwama-provinces amane agombolozele intaba zinduna ukuthi bezotshengisa ukuthi hayi, sisekelana nabantu bentaba zinduna ukuthi khona induna uNdiweni yiyo induna yabo, hathi leyo efunwa yiZANU-PF.
Njengabe zombusazwe alisoze liphazamise yini sokukhanya ingani sokungenela izombusazwe?
Akula muntu othiwa lo ngozombusazwe, lo kaso wezombusazwe kuleli lizwe. Asingeke sesaba ukuthi khona sizaphazamisa, siyekele uhulumende lokho eqamula imithetho yelizwe esenza fantando. Ayisiyo ndlela esifisa ukuthi sibuse ngayo njengabantu beZimbabwe. Mina ngizahamba mbeli MDC Alliance, but bakhona abanye abazahamba nje bemele ubuntu basemathebelelendi ukuthi hayi, sima labantu bentaba zinduna, kungelani ukuthi bakuliphi ibandla lombangazwe. AbeZANU-PF labo bakhona abanye abazoyina besikhuluma labo nje, labo abangathakazelela okwenziwa libandla labo eHarare ukuthi bexotshe induna yangapha emathebelelini. So ke ayisikho kwezombangazwe lokhu, lokhu yikumelana lesisekelo sombuso ukuthi kanti vele yona i-good governance esiyifunayo yini. Uhulumende kabe wazi umsebenzi wakhe okuzama ukulungisisa ubukhononi kunokuthi ebengenela endabeni zokuthi oba induna ngaphi ngubani, yena kibo omkhethela induna ngubani.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-MDC emathebeleleni North, njalo emela iBinga North edalele ephalamende. Kusenjalo umnumzana Nhlanhla Amangwe Ndiweni wazise ebulenjini enkundleni yeTwitter ukuthi uselubhekise eNgilandi lapho azahlinzwa khona ilihlo ngendlela yokumelapha ngoba sokwehlule eZimbabwe. Uthi uncediswe ngabantu besigabeni sakhe intaba zinduna kanye labanye kuhulumende ngendleko zohambo lwakhe. Ngesikhangele eziqhamukayo namhlanje eziphuma kumaphephandaba nemisakazo etshiyeneyo. Ikolishi le-National University of Science and Technology, NUST, lithi seliqalisile ukudinga ozathatha isikhundla sikamnumzana Gatsha Mazithulela osanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli kamqondisi wenhlelo ehofisini kamongameli Emerson Mnangagwa. Umnumzana Mazithulela waye ngumkhokheli waleli kolishi u-Vice Chancellor, waqhatshwa ndawonye lomnumzana Usher Walter Tafumanei oye thatha amandla asebutho ukuthi asebenze ehofisini kamongameli. Abaculi labalingisi bakobulawayo babikwa yibo abakhokhele kumkhosi weZimbabwe Music Awards izima eHarare ngomgqibelo, kusukela kwabaqoqela umcimbi kusiya kwabathokozise abantu ngemculo yabo. Abanye babo nguReason Rizla Sibanda, Simon Mambazo, Ngoma Ingoma, Novuyo Sigel, Asaf, MC Godfrey Koti, le PPC Zimbabwe. So Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Unjani Studio 7? Ayi mina igama lami angeke ngizithi ukuthi ngubani kodwa inkulumo yami mfudbesa kakhulu. Kulo umfowethu abamuthi nguJoseph Chuma. Inkulumo yakhe ongekhona nge-comment yakhe ayenze nge-news kamhla ka-26 January. Uyabona umfowethu ukhuluma kahle ukuthi abantu belokhu zenini ukuthi ama-teacher emandebeleni or ama-teacher esajini amandebela wekho aphumile ezikoleni. Likithi wena singathini, wena ngu-government wakhona, nguwe uhulumende wakhona, ngumele amandebela akhona. Kuyangawulungisa ngoba ama-teacher amaningi or abantwana abaningi bengaze be esikoleni abafundi bahleye emabhentshini. Number 2, sifundiswa ngabantu abakhuluma ulimi esingaluzwayo. I was a student in one of the schools khonapho eMpophoma ngaseyenze secondary yami phandle ineye boarding school. Sifundiswa ngabantu abakhuluma ulimi esingaluzwayo. So bona nxa becabanga ukuthi benze njalo abazivulali bona babulala thina. Kwenzeke ukuthi form 4 kungela teacher wesonini ofundisayo lokhu zenu ezikolweni zeMandebele ngokuthi sizwe into ezifundiswayo ezikolweni. Abafeli ngokuthi luckily thina sakhula labantu abangamashona esesithuku sokunye 1, 2, 3. Abanye vele emakhaya abakuzwa. Lokuthi lina elikuhulumende yini ke limbambathi indaba elichayinja lifihle umpini.
Obingelelayo nguThabani Mhlaba, ngizalwa esigabeni sasemaTopo, emaBlawuni. Isicelo sami ngesokuthi bengicela ukuthi Studio 7 ngabe yathwala le mlayezo le esiyithumelayo iye straight kuhulumende weZimbabwe. Mhlawumbe lathi singazwakala esikhala ngakho. Besicela ukuthi ngabe kuyavuma i-government yakithi ingenele noma ingangenela kulonyaka kuphela silandaba. Kodwa ingenele isikhiphe enkangala le esibhekane nayo manje. Lonyaka indlala izasibulala, izabulala abantu indlala kuleli lizwe leZimbabwe leli. Ngenele noma mhlambe makukhona inhlanganiso ezinye ezizimele eceleni zingasingenela lazo zisize ngoba lonyaka sizabula indlala. Izula likho, izifuyo ziyalamba, kulamba abantu, kulamba izifuyo. Sengathi bona ngoba besutha le phezulu obaba umnangako bese bekhohlwa ngathi phansi ngayo ekubeni yithi esibenza ukuthi behlale khona phana besuthe kanjani. Ngivoti lethu, so besicela ukuthi izikhalazo zethu lathi-ke zizwakale.
Indlala ikhona, indlala ikhona, sibili kunzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Mina igama lami nginguNyumene okokantshangase. Sigwanda ematshetsheni lapho engizalwa khona. Ngikhuluma kunjenje namhlanje bengisegwanda. Akubonwa mpuphu egwanda lapha ethawuni. Impuphu isilayinelwa, abantu sebephiwa amakhadi benenela impuphu. So akunzima, kunzima kwelakithi eZimbabwe lapha. Siyabezwa bayakhuluma bona laba be-ZANU-P F bathi hhayi izinto ziyalunga, izinto ziyalunga. Akulanto elungayo lapha, izwe linzima leli. Lathi sinjenje sesifuna ukubaleka sishiye abantu abethu emakhaya sihambe siye khona lesedinga imisebenzi kwamanye amazwe angaphetsheya.
Mina ngiphuma enkayi ngiphekisani sangweni. Balaleli khona into enye elingakaze linake okungangokuthi bantu bakithi ezilungu besafuna besafisa ukubuswa ngabantu bempumalanga ayikho into abazoyenzelwa ku-40 years yonke yini abayenzelwayo. Imigwaqo ifile, izikolo sezifile, akusenamanzi, yonke into iyafadalala, akuna into esiyenzelwayo ngaphandle kokuthi sizimisele ukuthi izwe linqanyulwe. Ngiyabonga.
Milo umehluleki mina ngibuhlungu ngento eyenzakalayo like eZimbabwe. Inhliziyo yami buhlungu kakhulu. Ngabe nje uNkulunkulu uyabhidliza nje athathe ngokwakhe nje emhlabeni ngoba even le Bible liyatsho ukuthi i-politics ayingeni, akumelanga ingene e-church. But ungabheka manje sehamba like bona i-president sehamba zayingene e-church. Siyakhuluma into ze-politics, i-politics ayifunakali e-church. Nawo lawo mabandla e-countryni afunakali. Bengapretend ungathi bayi-church kodwa kuyi-politics. Asiyifuni le nto leyo ngaphandle kwamazwe ngenxa yabo. siyabulawa ngapha eSouth Africa, sibulawa ekhaya, so asazi ukuthi siyephi. Ngabalungise bona ilizwe, njalo i-government ayilalele umthetho welizwe, naye kufanele ukuthi umthetho lo umlawule, akwazi ukuwulalela.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lene lisayo ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngithanda ukwazisa bonke njalo abasithumele imbiko yabo ukuthi sizayibala yonke khonapha emsakazweni. Ayeneli ngasikhathi sinye, ngakho lithiye indlebe kunhlelo ezilandelayo kuyona le iviki. Eminye siyazama ukuthi sinciphise kancinyane ukwenzela ukuthi yenele yonke, ngoba abanye bathumela emide kakhulu. Likhumbule njalo ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Njalo sithanda ukwamukela bonke abasixhasayo ukuhlelo abasilandelayo lapha kuFacebook, njalo basivingelela, abanye basivukisa. Silo Pamela Khumalo, silo Ntando Siziba, silo S. Lindsay Hammond, silo Musa Mazibuko, silo Aaron Dube, silo Noel Hlengani Ndlovu, uNesisa Dube, njalo silo Sonke Khumalo. Siyabonga ke ukuthi liyasixhasa lapha kuhlelo lethu, liqhubekeke lisilandela. Nxa kukhona elifuna sikubale lapha emsakazweni, uyathumela umbiko wakho, siza kubala. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zempilakahle kwele Melika zithi igcikwane le-coronavirus elivela kwele China selihlasele abantu abahlanu eMelika, njalo kukhangelelwe ukuthi inani lingabe liphezulu elibahlaseleyo. Babikwa belulama ezibhedlela, njalo behlukaniswe labanye ukwenzela ukuthi igcikwane leli lingasabalali ku-isolation. Umongameli Donald Trump uthi amagqwetha akhe atshengise sobala ukuthi uyizwe umkhankaso webandla lamademokrasi wokuthi akhutshe embusweni ngohlelo lo-impeachment, ngoba sokucacile ukuthi kadalanga icala. Umdlali weMelika olodumo oweqembu lamaLakers njalo yikuNational Basketball Association, uKobe Bryant kasekho. Ubhubhele indodakazi yakhe leminyaka elitshumi lantathu uGianna Bryant izolo ntambama edolobheni leCalifornia ngemva kokuwa kwendizamtshina yehelicopter obekuyo. UBryant obeleminyaka engamatshumi amane lanye 41 uchiya unkosikazi wakhe uVanessa kanye lamadodakazi amathathu okugcina ongakafikisi umnyaka owodwa wokuzalwa. UMurphy wayejayele ukusebenzisa ihelicopter esuka emzini wakhe esiya emidlalweni eLos Angeles, ngoba emgwaqweni kule mota eziningi. Kubikwa umomo womkhathi ubungamanga kuhle, ngoba kulenkungu entabeni zeCalabasas, njalo ihelicopter le ibonakale ilumatha umlilo lapho isiwa, okwenqabele ukuthi kuhlengwe abantu. Kodwa amapholisa athi asadingisisa ngembangela yalingozi, njalo uSheriff Alex Villanueva usole okwenziwe ngumsakazo kamabonakude we-TMZ ngokuqala ukusakaza lolu daba izihlobo zabatshonileyo zingakaziswa ngokwenzakeleyo. UMongameli Donald Trump, unkosikazi wakhe uMelania, wayengumongameli uMnumzana Barack Obama kanye labalingisi abalodumo ama-celebrities bethule amazwi enduduzo ngalesi isehlakalo. Abanye babo nguLudacris, Missy Elliott, P. Diddy, Shaq O'Neal, Tom Brady loTiger Woods. UBryant owePhiladelphia wakhulela e-Italy, lapho uyise owayedlala khona umdlalo we-basketball, yena wahle wadlalela iqembu le-Charlotte Hornets ngo-1996 engakangeni kwelamaLakers kumbe ekolitshini njengabanye. Wafeza okuningi emdlalweni we-basketball, njalo ulenhlanganiso encedisa ukuqeqesha abantwana kulo mdlalo. wake witheswa icala lokudlwengula owesifazana ngomnyaka ka-2003 kodwa umthethwandaba wamfumana emsulwa. Wavuma kodwa ukuthi wayelobudlelwano lowesifazana lowo ngaphandle komtshado wakhe, i-adultery ngesiNgisi. Wambhadala phandle komthethwandaba esemangalelwe ku-civil suit emkhosini wokunika abalingisi imendulo ama-Grammy Awards obusaqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni khonapha eMelika. Umculi u-Alicia Keys, Boyz II Men, kanye le-Run DMC ebicula ingoma ethi Walk This Way ilo Steven Tyler we-Aerosmith bethule induduzo. Abaningi ku-red carpet benze okufanayo. Omunye njalo ohlonitshiweyo kulumkhosi umuye owayengumhlabeleli we-rap music uNipsey Hussle obhubhe ngomnyaka odluleyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje ke sizwe umculo othi inkomo zamalobolo uvela kumsizi K.
Running, I had no shame. She got my pro pico, what's up? Train on the mother girls, what's up? It's feel like I am coalition. Cool love, yes, coalition. Hang him born and your bobo tail. She's all I need when you double tail. You can hear your dog tail. You are my food in common. They get stylish and they get in a keeping common. Just a rapper with a dream. I love who moves and last is fine. I push it hard, I go with him. He's in front of Lamala. Please be patient, give me time. Gana, 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 gana. Working hard, day and night. Uni malendanda. Gana, 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 gana. Gana, 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 gana. One hand on my heart, one hand on the Bible. Gana, 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 gana.
Amazwi obululeka ngempela athi khupha inkomo zamalobolo athi kwenza uma sihlalisane, do the right thing, themba bayizwa ontanga. Ukuziphetha ke sizwe ebezikhokhela. Uhulumende uthi odokotela abayi 1866 sebesayinde amaphepha okuthi bafuna kubuyela emsebenzini njalo bamukele abakuphiwa inhlanganiso ye-Higher Law Foundation Fellowship eka-Strive Masiwa. Umdlali weMelika olodumo
National Basketball Association obedlalela iqembu lama Lakers uKobe Bryant lasekho njalo ubhubhele indodakazi yakhe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC njalo ngingakhambi ngithemba ukubonga labo abasixhase ekugcineni indlamuva yinkosi uCharity Moyo loLawrence Moyo siyabonga.